Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle lamhlanje ngolesine mhlaka 10 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki nabasekeli bethu.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho balobelana isivumelwano bethembisa ukukhankasa ngokuthula kungeladlakela.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izano ibi wina ama-councillors endawo.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 10 eBambazi emangweni we-Plumtree bathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezifana lokulungisa imigwaqo. Kanti ibandla le-TCCC lithi lanxa kungelazehlakalo eziningi zodlakela eMathebeleland kulohlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho abantu abahlaliswa khona kutsha kuma-resettlement areas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho osolusalelwe izinsuku ezilithumi lantathu kuphela ukuthi lwenziwe namuhla balobelane isivumelwano bethembisa ukuthi bazaqhubeka bekhankasa ngokuthula futhi batheka basoze baphatheke kuzehlakalo zodlakela. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abasakhulayo laba bavele kumabandla alithumi lane agoqela eliphikisayo ele-CCC lelibusayo ele-ZANU-PF bathi baza kwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba ukhetho lwalonyaka luqhutshwa ngokuthula. Babuthaniswe eHarare inhlanganiso ezimeleyo eye-4H Zimbabwe Foundation kule nkuthazo yokuba bengavumi ukusetshenziswa ngendlela eziphambana lomthetho nxa kuthe kwaba lokungazwisisani. Ekhuluma kulumbuthano onkosikazi Mercy Konda owe-4H Zimbabwe uthebenze isinqumo sokuba abatshalaba balobelane phansi isivumelwano sokulondoloza ukuthula ese-peace pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasimeleyo labasekeli bethu. Sivuma ukuhlonipha ngokugcweleyo ilungelo lomphakathi.
Omunye wabatsha abalobe igama kusivumelwano lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi owebandla leZimbabwe Coalition for Development elizancintisa phansi kukamnumzana Tasichikohora kukhetho othi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza.
Siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula, ngokubambana, bavote belokuthula lokubambana. Sikhangelela ukuthi ngesikhathi sama-elections kungabi lodlame, kube lokuthula.
Kodwa umnumzana Wombera Ishenende owebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotela ukhetho, njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba udlakela.
The scenarios that we are facing in terms of the political terrain.
Esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu bayatshaya. Sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza udlakela. Sitholakala siphambili ekwenzeni udlakela.
Kukuphikise ngumnumzana Mabutho Moyo owezanu PF.
Lava sesidiniwe ngabo lava. Kuyibo vela akulanto eright. Ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi akulanto eright ephathini yabo. So bayabona sebeseyadliwa, bayabona amarala enzakalayo ama numbers abantu abasekela umongameli uEmmerson Mnangagwa leZANU PF ukuthi vele ngama number bona bangike bewakwanisa yiko sebedinga nje indlela zokuhlebe bele excuse
abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bamabandla ezombusazwe lawo zokholo amapolisa ingatsha zikahulumende lomeli wesigodlo seSwitzerland sona esisekela uhlelo lolu abanenge abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula njalo ziphunguke izehlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Okusanjalo, izinduna zeZimbabwe namhlanje zikhethe induna uMtshane Khumalo ukuba abe ngumongameli wedale leChiefs Council esekela ngwe ngumongameli induna uFortune Charumbira. Ekhuluma lentatheli izindaba uKhumalo uthe bazazama ngazo zonke indlela ukuba bengakhethwa balandele umthetho welizwe.
Sithi ukhetho kwethu, ukhetho kwamlo Chief Charumbira kuzakwenza ukuthi umsebenzi lo besuphethe uqhubeke uye phambili. Sincedisana njengoba sivele sincedisana sobabili lama members eChiefs Council lama senators.
Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labalichumi lasithupha 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ncwabakazi ukuba babe kudale leSenate bemele izinduna. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America, VOA.
Iya phambili imikhankaso yabancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaWard 10 eBambazi emangweni wekulilima. Bona abathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezichiyeneyo ezigoqela ukulungisa imigwaqo ikakhulu osuka ePlumtree usiya khona le eBambazi. Omunye wabancintisayo laba ngumalayija odumileyo umnumzana Chebukani Nleya ozancintisa emele ibandla leMthwakazi Republic Party. Unleya uthi ibandla leZANU PF selehlulekile ukuthuthukisa lesi sigaba, ngakho uthi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe nxa befuna intuthuko.
Okungenze ngacabanga ukuncintisa njengokansila wendawo, ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years iZANU ibiwina amakansila zendawo. Loko ngilandelela ngingomunye lami owasuka phansi le government yeZimbabwe is from 1980 up to manje ngikhona ngibona ngelala nto ehambayo. So lokhu konke kungenze ngazibona ukuthi ake lami ngizame ngibona ukuthi isigaba sakithi ngasincedisa kanjani ngingaphansi kwekhansili. Ngoba isikhathi esiningi silokuthenjiswa into eziningi, kakhulukazi zithenjiswa mase kusiya kukhetho. Tenjiswa ama-development amaningi esiyesala siyalandelela singatholi. Kuthi okuncane konoko kuyabe kukwaniswe ngabantu ukuthi bekuyenze or fake becontribute whatever imali abazifakayo bencedisa lapha lapha. Ku-end upa sekungani sekuyinto yeZANU okuyinto engadingeki emphakathini ngoba abantu babe khipha imali zabo ukuthi be-develop indawo yabo okungadingeki ukuthi end of the day uzithole into yakhona isiyenziwa ngani siyisiphathi sekuchiya abantu emuva.
Kulo dlakela kanye lokwethuselwa kwabantu esikubonayo kwezinye indawo khona ngapho kuminjani?
Kwesethu isigaba ukwethuselana ngingathi kukhona ngoba abanye kabafiki emaralini besithi bayesaba. Khonapho ngingazi ukuthi babesesabani ngoba iqiniso lithi ibhola libukelwa mbani mbani. Konkwana ngayikho engakubeki ukuthi maybe kungabe kusenzeka kwesaba kwabo labo bantu kulokwethuselwa ukuthi singalibona. But okwephysically ukuthi kulokwethuselana okwephysically asikakuboni, otherwise ngokwengulu esingakuboniyo ngamehlo. But ubufakazi ukuthi abantu bathi siyesaba ukubonakala.
Ebantwini abazavota abalaleleyo njengamanje ungathanda ukuthini kubo?
UZulu wesigaba ngimshiya ngalamazwi ukuthi ngezi-23 zika-August mhlana wokhetho abantu kabasondele ngobuningi, kabaphume ngobuningi bezovota, bevote futhi ngokuhlakanipha kwenzela ukuthi maku ukuthi siyawina oro ngiyawina sibone ukuthi sisonkeni singakulungisa kanjani ngoba yikho into engayilungisa ngiyiwani but mase sonke siza kulungisa ukuba kwethu sonke ukuthi siphumene ngobuningi siyovota silungise okuyabe kulungiseka singesabi ukwethuselwa ivoti yakho it's your own secret akula muntu ozokwethusela ukuthi uvotele bani akula muntu ozokubuza futhi ukuthi uvotele bani
umnumzana Chebukani Nleya uncintisa kukhetho lokudinga ukansila ka ward 10 esigabeni sebhambazi ePlumtree emele ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party. Ibandla lezano PF lona limelwa ngumnumzana Sikhumbuzo Dube yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Kodwa ukansila wakulindawo osephuma esihlalweni njalo laye engowezano PF umnumzana Zuleki Nyathi uthi zinenge inhlelo azifezileyo kuli ward ngokunjalo uthi abantu kumele bavotele izano PF lo Sikhumbuzo Dube.
Esengikufezile eward 10 Bambazi kunenge sibili okubambekayo udaba lwamanzi yebo ludaba oluhlupha kakhulu endaweni yakithi sokungcono sesilama pipe scheme sibili ambalwa lemigodi embalwa esikhona edriliwe esisebenza ngikhuluma nje mhla ka 12 kulinyanga siyavula iclinic yakombimba esisifezile sibambisana le community yethu kuthi kusasa nje siyapheka enye iclinic esembimba 2 ejuchume i-council iyakhona amalungiselelo yaseku advanced stage kuningi sibe sesikubambile ekubambekayo singakuxoxa labantu
inxa sikhuluma labantu esigabeni kansila bayakhala abanye bathi izanu PF kayibasebenzeli kuhle ngoba bathi kunenge okuhlupha yababhekane lakho okufana lomnotho kanye lemigwaqo bathi ifile akuhambeki.
Yezwa bakhona sibili abanengi abasola umbuso ezanu PF kodwa ke okuseqinisweni engingababuza khona nguphi omunye umbuso abawaziyo phande kwezano PF ngoba izano PF liqiniso yiyo eyathatha iZimbabwe isile 43 years ikhona. So laba abayisolayo uzathola ukuthi ngabantu abangazi omunye umbuso phande kwezano PF abakazi behlangene lomunye umbuso okhona elizweni bayazwe ezano PF so mabe sola wona bona bawazi uphi yebo neizinto ngeke zavuka zikhona zonke langalinye kodwa nyavuma ngithanda ukuvuma ukuthi indaba yemgwaqo hhayi kakusimelanga kahle sizamile nje kwakathesi ihambe isemgwaqweni lo webhambazi greater ye yaphelelwa ifuel ngikhuluma nje ikhona komadlambuzi lapho ilindele ukuthi sithole ifuel ilungise umgwaqo onguyiwo wonekale kakhulu kudlula yonke endaweni yegithi yebulilima umgwaqo wakohingwe ngayihingwe nyavuma uwonakele okumangalisayo ulesikhathi eside ungalungiswa kwake kwatholakala ithende engena kuhulumende yachiya umgwaqo lowo ungaphelanga hhayi amabriji aselutho lisina nje izulu liqala akula lapha abantu abayahamba khona umgwaqo lowo uyabe suvaliwe sibili ungasasebenzi sifakile imbono lesicelo lathi kuhulumende ukubana sincediswe kulowo mgwaqo ngoba umgwaqo osofana lokuthi kawusekho.
Ubachiyela wapha amazwi abantu abazavota kulolu khetho.
Ngithi asiphumeni ngobunenge siyovota sivotele iqembu elibusayo elaletha intuthuko elaletha ilizwe izano PF.
Umnumzana Zuleki Nyathi ngokansila kaward 10 emangweni webhambazi ePlumtree engowebandla lezano PF. Sizaqhubeka sixoxa laba amanye amabandla abancintisa kuli ward kanye la kwezinye indawo. Amapolisa asemise imikhankaso eqhutshwa ebusuku ama night rallies kanye lenhlelo zalabo abahamba beqoqotela abantu ezindlini bedinga usekelo phambilini kokhetho ama door-to-door campaigns. Amapolisa athi ukukhankasa ngalindlela kulakho ukudala ingxabano phakathi kwalabo abalemibono etshiyeneyo. kubika uBathabile Masuku.
Ngesikhathi amapolisa esaphenya ngodlame olube khona elokitshini leGlenview eHarare lapho okwabulawa ilunga leCitizen Coalition for Change iCCC, asexwayise amabandla ezombusazwe ukuba bananzelele nxa bekhankasa bebhoda ngezindlu ngezindlu, ngoba lokhu kungesinye sezizathu sokwengeza izehlakalo zodlame elizweni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, uMnumzana uStalo Siziba, uthi nxa bebhoda ezindlini kababambe umuntu ngamandla, uZulu ukhululekile ukuthi ajo ukuba bangene kumbe badlulele phambili.
Indaba ke yekumiswa kwamadododo sibona ngani yona le ingaba yinkinga ngenxa yokubana ke umthetho welizwe uyatsho ukubana wonke umuntu fanele ngesikhathi somkhankaso evumele ukuyakhankasa, ngenxa yokubana abancane bengangena ezindlini kungaba ludubo ukubana abantu bekhulumele abantu. So sibona ngani amadododo afanele evunyelwe ngoba asemthethweni.
UMnumzana Patron Xaba, umabhalane webandla leMthwakazi Republic Party, uthi ukukhankasa bebhoda ngendlu ngendlu kwenza ukuba bafinyelele uZulu wonke lula.
Lokhu kumiswa kuzakwenza kube nzima ekufinyeleleni labo abazasivotela, abekade bezasivotela, ngoba kunzima ukuhlanganyela labantu endaweni ezahlukahlukene.
UMnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi amapholisa akumelanga angenele kwezokukhankasa kwamabandla afisa ukuvotelwa loba yiliphi.
Bavimbela amaqembu aphikisayo ukuthi akhankase. Bangabuya laleziyana izizathu, laleziyana izizathu, kodwa injongo yabo esiyibona kuso sonke isikhathi yokuvimbela amaqembu aphikisayo ukuthi angakhankasi. Ngokunjalo ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo.
Isikhulumeli sabezomthethwa, uCommissioner Paul Nyathi, uthi baxwayisa amalunga amabandla ehlukeneyo ombusazwe ukuba ananzelele nxa ekhankasa ebhoda ezindlini ngoba kubangela ingxabano.
Sasimisanga ukukhankasa kubhodwa ngendlu ngendlu, kodwa sithi silumkise amalunga ombusazwe ukuba lokhu kuyingozi ngoba abantu bagcina betshayana. Uyabe ulanda umuntu olombono otshiyeneyo lowakho kwezombusazwe, kungakho siyaxwayisa ukuba lokhu kuyingozi. Ngiyagcizelela ngithi kasimisanga ukubhoda ezindlini, kodwa sicebisa inkokheli zombusazwe ukuba zinanzelele nxa zibhoda ngoba abantu besuka bexabane ngalokhu.
Sekubotshwe abantu abalitshumi lambili i-12 ngokuphathelane lodaba lokubulawa kwelunga le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Tinashe Chitsunge, okwenzeke emzini weGlenview eHarare. Amapholisa athi lokhu edinga abanye ababili abaphatheka kulolu dlame. Abezemthetho sebexwayise abezombusazwe ukuba baqhube kuhle imikhankaso yabo, ikakhulu nxa bebhoda ezindlini, ngoba lokhu kulakho ukudala ingxabano. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu endaweni ezigoqela eCholocho, eBinga, eWange laseGwanda bathi aqhutshwa kuhle amalungiselelo okhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kulinyanga. Kodwa kulabanye abakhala ngokwethuselwa ngabalwa impi yenkululeko. UGibbs Dube usipha lolu daba.
Abahlala eJimila eCholocho esabeleni seMathabeleni North bathi uthule zwi endaweni le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu olozayo. UMnumzana Jeffrey Chuma uthi abantu bakhankasela ukhetho lolu bekhululekile.
Umsindo akawukho, kodwa kukhona nje khonokwana nje ukuthi nje uthola nje amaphepha nje edatshuleyiwe ama-posters, but hayi ukuthula ukuthula sibelini. Ukukhona kukhona la marali siwenza kuhle e-MRP ngiqeda ukuyibhuka nje kathesi kufana nti besembalibali e-church yamhlaka 14 hayi bangemukele kuhle sibele amapholisa sebemfonele futhi ukuthi already isi-confirmed.
Inkokheli yezomdabu uMnumzana Vusumuzi Masilela wesigabeni semvuthu emangaweni weWange uthi abezombusazwe bakhankasela ukhetho lolu ngokuthula.
Asiboni hlupho especially esigabeni sethu, hayi asila problem much, and siyabe sikhangele nje ukuthi abantu bekhuluma kulezi nsuku abantu basebenzisa ama-groups much, but okwethu kukhuza kuphela ngokuthi kungabi lo msindo. Uyabubona nje ukuthi abantu emagrupini bayenzelana umsindo ukuthi uma bengaba ndawonye bengabambana ngezandla, but esikukhangeleyo ukuthi ukhetho ludlule in peace, and kuyathembisa nje ukuthi ungaba lokuthula. but esigabeni sethu uhlupho kweyethu iward especially kajejede ward inkinga esikhala ngayo ikuthi abakhontestayo abayibo abakhangelele ukuthi besimele ku-Rural District Council bakhala ngohlupho lwabasedrobheni akade behamba besiyathatha abantu from emareserva bebaletha ngapha bezobaregister kuma-wards. That is a big problem.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Roseline Ndlovu ohlala ewangi othi sebekhangele ukuthi abazavotelwa bazathuthukisa isigaba sabo.
Siyalujabulela lolu suku njalo silulindele kakhulu. Njengathi thina lapha emakhaya siyabe sifisa ukubana ngathi siyathuthuka sibe lama-project abangasenzela wona okubana lathi siphakamele phezulu sibe nje lokungama-project okwamanzi sikwanise ukubana sizilimele sithole inhlanyelo ofethalayiza.
Unkosikazi Raphael Mholi ohlala eMenda Village enkayi uthi kulokuthula esigabeni lesi.
Lapha engikhona esigabeni semathetshaneni ngibona abantu sebemelele ukuthi kufike ukuvota ngoba hhayi angiboni kuphithizela sibe langezwembangazwe kangiboni. Mbona kulokuthula, mbona abantu bayaxoxisana, abanye bayaxoxisana ngokuthi bakithi sokuphuzile ukuthi sivote. Engxenye kwesinye isikhathi nxa singavota kulokuthula okunje, hayi kungaqhubekela phambili abantu bakithi bebambana esigabeni. Angiboni sibili kulokuphithizela lokho abantu esikuzwayo kwezinye indawo. Mbone futhi lezingatsha zona lezo ezenzakalayo. Bayenza amarali abo sibili asikezwa uchuku olwenzakalayo ngapha.
Sebemelele ukhetho lolu eBinga. Omunye wabamelele ukhetho umnumzana Bazulu Saba.
Sifile funa ukuvota, I'm a registered voter. Thina endaweni yakithi vele ngifisa ukuthi ngabe abakhankasi labo bayagcwalisisa lokhu abahlala bekukhuluma i-development phela. Thina sihlala about 15 kilometers from uZambezi River, but udolo amanzi lokho lusihlasele. So ngabe bayasinceda emanzini lapha sithole amanzi okunatha nearby ngoba sizakuthiwa kuza kuba le gwayi Shangani eyabisusa amanzi egwayi kunale yasakobulawayo. Wayelisi thina sivela 15 km from uZambezi River.
Kuyaxokozela eMaswingo, eMashonaland Central, Manicaland ebubi lezinye indawo ngesikhathi kulungiselela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland.
Ivandla eliphikisayo ele-Triple-C lithi lanxa kungela zehlakalo eziningi zodlakela ezigabeni zeMathebeleland, kuluhlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho okwahlaliswa khona kutsha abantu kuma-resettlement areas lalapho okwenjiwa khona amatshe aligugu ngoba abantu besethuselwa ngokuthi bazathathelwa umhlabathi abawuphiwayo bengekela ukuvotela iZANU-PF. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakulandula lokhu lisithi i-Triple-C icatha ngomunwe ngoba isazi ukuthi izanqotshwa. Ithi njalo i-Triple-C ivunyelwe ukumangala emapholiseni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Malaki Nkomo owezanu-PF kanye lonkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okhankasela ukuba lilunga ledale lesenethi kulesi sigaba emele ibandla le-Triple-C onguye osungula lingxoxo.
Lama-council ethu athole ukuthi ma-campaigner especially kuma-wards amatopo lapho esingafedi khona candidates kweminye iminyaka kuthiwa ngama-no-go areas. Those no-go areas wa-experience ukuthi abebandlalo eza-PF don't like challenges. Nxa be-challenjwa sebethi fellow councillor bethu sebethela abantu sebesidabulela amaphosta, but kuzindawo lapha esijelevele kukhampesele kukhampaigna khona akukabi le ngxaki ezinzoko kulezo ndawo ezinga-no-go areas we-wa-experience.
Zindawo ezinjani lezo olungaxotshwa khona?
Mostly indawo ezingafamily areas ezingama-resettlement. And remember the by-election strategies kakhulu izingwane lapho kuwa-20 kumama uMadube because of the resettlement area and abantu bakhona basebefundisiwe ukuthi usaba ngowezanu-PF kukanti umhlaba ngowezibhubhe yonke jikelele. Ngoba lakhona futhi umhlaba we-mining lapho emaphisini ngiyambona ukuthi umhlaba we-mining kuthiwa itholakale old hospital ehhofisini done. So abakhona field ido ukuthi bebenzele opposition engayivumeli ukuthi siye kulendawo leyo.
Sibuya kuwe mnumzana Nkomo, amalungiselelo okhethwa aqhubeka kuhle yini? Njalo ungathini ngamazwi kaNkosazana Mlotsha?
Ukukhala ngomthetho manje ebandleni ezomthetho ukuthi amalungiselelo okhethwa aqhubeka kuhle kakhulu. Ngoba nje abantu kwazi ukuthi ibandla lezomthetho libandla lama-structures lapha futhi ubona ibandla elobukhokheli obucacileyo okuzubana uma kufanele ukuthi kwenze inhlelo njengokukhankasa. Siyakwazi abantu efana bangene phansi kwi-ground bakhankase. Izamthetho umongameli wayo uyatsho futhi ukuthi i-violence kumbe ukudlakela akufunakali. Ongabe kuthiwe waphambaniswa kule mvumo yokuthi ahambe emaphoyiseni athi ubana lokhu nalokhu kulabantu abaziphambanisayo. Lowo muntu abotshwe. Izamthethi akaze ibe nomhlangano ihlale phansi itshela abantu ukuthambaleja abantu. Kulabantu abasekhathini bazi ukuthi bona bayizamthethi nabantu esingathina bayazithina ukuthi bandlulise ikanga lezamthethi. Ngibe sendiya lapha kwinkulumo ekhulunywa nami kwethu lapho ukuthi kunendawo ekuthiwa ngamalogo area. Ngenzakala ukuthi mina kuneyndawo kuyabe ningenabantu abasekela ibandla okusukaleka esikhweni sokuthiwa ingogo area. Uma zisetilment ngabe vele ngabantu ezikwazi ukuthi vele basekela ilanga ngathi ibandla lezempilo lingalibe lisesabo. Hhayi sivumele ukuthi siyekela ngalo nami ngikhombise litsho ukuthi hhayi lathi sibuya lapha siyithikishine ngalokhu ngalokhu. Kodwa abantu i-ground bazi ukuzi ukuthi ibandla ezamp-f yilo vele eliqukethe okufunwa ngabantu.
Ingqombe yisikuwe Nkosazana Mlotsha.
Hayi sithi umngameli ukhuluma ngokuthula. Amavidiyo lapho umongameli phuma khona umongameli wezaPF phuma khona ekhume sithi rakusayivani rowayivani bathi thasa. Nxa kuyipeace le nge-interpretation yabo thina kithi it's not peace because libonile vishona leyo ukuthi simbekile thina sheshisange. If the principle of the organization is saying rakasayivani bathi thasa kutho ukuthi batheni baze bathi disbanded. And literally abantu bezaPF bakufuna literally ukuthi ujabulise umthunga elwedu ukuthi sithwabantu. Lapha akhuluma khona ukuthi asila support and asikwazi ukuthi siqayele ngaphi. That's not true. We are going to resettlement but sithole ukuthi abantu bayesaba. And that fear, if fear isemehlwe nabantu ungayibamba nangesandla ngokubayethuselwa the message once it singavele kune lipasa silikhiphe emapulazini lawo. Why as TPC we are saying ukuthi the moment singena sithathe umbuso abantu bazaphetha i-title deeds. So the fact that those people don't have title deeds, they don't own that land. Uhlala kulehlala nje kumele engani lime phezu kwekhanda lakho ukuthi supporta kuphe kunye kumbe vodlani ukuthi sekulisa uganyulile. And that is so wrong.
Ungasigqibela ingxoxo umnumzana Nkomo.
Lapho ekuhamba khona kuhambe kunomkhankasa sinqume mhlawumbe elections zethu sifikele kuhlembusweni sizithathele nje zonke izikhundla ezikhona ezikhankaswayo ngoba vele siyakwazi uba mibandla lethele zamthethi lisebantwini izamthethi liyakulinda leli lizwe isukele ebugqelini kwabayo babelungu. So i-TPC ingabonisa abantu ngamaamntotsha awungayisabi sizawina nje asiyalisilikhothi lasilimisanye ngaphedi bamlotsha nitsho
nalami lokuthinayo ukuthi bantwana Zimbabwe lazivumela kuyisikhathi se-COVID lani sehliwa ngisho ukuphiwa imask ye-2 rand. Masa usukwazi ukuphiwa iskipa usukwazi ukuphiwa ikepe usukwazi ukuphiwa ithikenini. Sasitshona sinikezele emabhasini phezulu khonapha namhla kula mabhasi atsha athatha abantu from point A to point B asiye emaralini ezane. Izane ayekwazi ukwehlukanisa ama-institutions of government ne-political party. Singabantwana beZimbabwe asivoteni ubaba uNelson Chamisa i-blueprint iphuthuza i-manifesto ukuthi okokuqala going to release political prisoners si-restore dignity ebantwini. Ngiyabonga.
UNkosazana Nonhlanhla Mlotsha lilunga le-TPC eMathebeleland South okhankasela ukuba lilunga ledale le-Senate kulesi sigaba wabexoxa endawenye lomnumzana Malaki Nkomo ilunga le-ZANU-PF eMathebeleland South. Bebekungxoxo ebilawulwa nguSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kulife Talk asihluzeni bomama sikhuluma labesifazana abazinkokheli emabandleni ezombusazwe yatshiyeneyo abancintisa kukhetho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkumo lilali.